So we see card descend about VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 2 kuLwezi 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukhetho lweMelika luqalise kakhulu ukungazwisiseki emveni kokubana uTrump eseluzile. Laye ethubeke zakhe izikhalazo kodwa wangandakwa.
Sebelungiselela ukugqiba umkhankaso wokhetho oluzaqhutshwa ngolwesibili eMelika. Kulabanye abakhonona ngendlela oluqhutshwa ngayo.
Ukhetho lweMelika luqalise kakhulu ukungazwisiseki emveni kokubana uTrump eseluzile. Laye ethubeke zakhe izikhalazo kodwa wangandakwa.
Kodwa kulabanye abathi akula kuqilibezela kukhetho lolu njengalokho okukhulunywa libandla lama-Republicans. Kusigaba semaphandleni namhla sixoxa ngezifundo ze-heritage based curriculum ezikhathaza abazali besicamfundo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sebelungiselela ukugqiba umkhankaso wokhetho oluqhutshwa ngolwesibili eMelika. Kulabanye abakhonona ngendlela oluqhutshwa ngayo. Umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris okubandla lamademokrats lwayengumongameli umnumzana Donald Trump bathi sebekhankase okwamagama, ngakho-ke sebelungiselela ukubona okuza kwenzakala ngosuku lokhetho. Okwamanje abakubandla lama-Republicans bathi kulokhu kuqilibezela kukhetho lolu, kodwa abakubandla lamademokrats bathi lokhu yikho xathu okwenziwa nguTrump ngesikhathi sokhetho ukwenzela ukuba engemukeli impumela yoyalo enganqotshwa. Bakubona njani abantu beZimbabwe okwenzakala kule Melika ngesikhathi sokhetho? Uze sihlaziye udaba lolu, sicophele umnumzana Greta Sibanda, umsekeli kaTrump.
Ukhetho lweMelika luqalise kakhulu ukungazwisiseki emveni kokubana uTrump eseluzile. Laye ethubeke zakhe izikhalazo kodwa wangandakwa. Ezinye izinto engizinanzelelayo ukuthi khona kutshuthi iAmerika vele laye futhi sifuna ukuba njengento yeZimbabwe naleyo ukuthi abantu bangathi hayi lapha sibonanga kuhle balise babe sebedingelwa amacala amaningi kakhulu. Yikho engikunanzelelayo ukuthi mbona ukuthi ukhetho lweMelika lungathi solufuna ukufana lolweZimbabwe, lapho abantu abangavunyelwa khona ukuthi bakhulume lokho abakubonayo. Ungathi uyakhuluma lokho okubonayo usudingelwa amacala amaningi kakhulu, okuyinto eyenzakala nalapho eZimbabwe kakhulu, ukuthi khona ungathi uthi wena uyathengana hayi lapha kangizwisisi kahle ubususiba ngumuntu omubi, okuyinto embi kakhulu leyo. Kodwa-ke hayi luba kunjalo nje, kodwa lwemeli kukhetho lube lungathi luba nganelo, ngoba hayi asiboni ukucatshiswa nje kwabantu. Loba nje kathesi kuBiden sikubonile ukuthi uBiden kazangabe lesibindi usebenzise kanye yona lindlela esetshenziswa e-Afrika, eyinto embi kakhulu leyo ukuthi abantu bangavunyelwa ukuthi bakhulume abakubonayo. Into embi kakhulu leyo.
Ye, siyakhumbula-ke Baba Sibanda, umnumzana Donald Trump wahambisa indaba zakhe emthethwandaba. Imthethwandaba yonke singathi yathi akula daba lapho, akula nto akhuluma ngayo. So ke khonokho insolo yakhe, so ngani uyaphonga ubanda nje le nkuni ezibolileyo abasehlanganisa lo mnyaba onganovuthiwe. So ke khonokho-ke ayisikokuhlupha yini?
Into leyo yinto ehluphayo kakhulu, kodwa ntshona kuyafanana lakhona ukuthi lapha kade sizochamisa bathi khona bona hayi lapha ukuhambanga kuhle, kodwa amakhotha afika athi hayi kuvele lapha ngitshele kuhambe kuhle. So uTrump la uyatsho ukuthi khona hayi amakhotha la a-captured lawo akazi ukuthi khona kwini osokusenzakala nje kathesi kudemokrasi yeMelika, but isikhathi sonke lesi ube ukhanya ukuthi kade kuyini okwenzakalayo. But lapha kuTrump la mina ikakhulukazi kukhetho oludlulileyo iMelika kimi inyanyisile kakhulu, ikakhulukazi uBiden, ukuthi uBiden lamakhotha akhe babe ngabantu abafuna ukuma bathi uTrump kakhulumi lutho bachithe amacala akhe. Uyabona, yiyo kanye into eyenzakala la kathesi nxa sikhuluma ne-captured judiciary. Uyayibona indaba ekhona nawo manje.
Kodwa manje ukhanya ngazani abantu abasemthethwandaba kuSupreme Court bavele ngabakaTrump abaningi bangikhona, kodwa labo bathi kodwa lokho akuphanyekayo kayisikho khonapho-ke ungathini?
Yeah, mina angalo ukuthi khona ama ngoba amakhosi anti vele iwa bathi khona iwo awukuchina abantu bokuchina abazakhuluma abal final decision but eqinisweni kathezi kimi kono ukuthi khona ngaba ka Trump kuyangimangalisa lam lokho kuyangethusa ukuthi bangaba ngaba ka Trump kumbe indlela yokugcona kuphela u Trump la ukuthi no Trump laba ngabantu bakho labo elizwana naye kodwa mina nxa sithi ngiyabona mbonana u Biden kaphathanga kuhle indaba into lesiyayibona iyenzakala la se South Africa kathesi kuyalandelwa abantu nxa usuphuma esihlalweni suqalisa ukulandelwa ngamacala la kuthiwe ulalela icala which is not good kimi mina nxa ngisithi ngiyawukhangela ngiqathanisa le democracy esemelika ukuthi hayi no umuntu nxa wadlula kungela macala lawo kathi kuyini okwenza ukuthi kathesi liqala ukukhuluma ngawo ngoba amanye amacala akhona ngamacala okuthiwa ayenziwa before engabe la ngupresident lo Trump but kathe sevuswa avuswa ngalithi
lo ngumnunzana Greta Sibanda umsekeli kowaye ngumongameli weMelika umnunzana Donald Trump stophe laye ekobulawayo stophe njalo lo mnunzana Fortune Mlalazi othakazelela ibandla lamademocrats
uma sicathanisa ukhetho lwaseAmerica lolweZimbabwe kulo mehluko omkhulu kakhulu kwesinye isikhathi kugcina kuzwisa usizi nxa sisiba lama-elections thina uma siba lama-elections kule violence kulokwethuselana kulokufa lokufa abantu bayafa sibone izingatsha zikahulumende or ama-state institutions esetshenziswa libandla elibusayo okwehlukane kakhulu le-America i-America bazithi bangama-champions e-democracy ngezinye indlela bayazama ukuba nabantu babe free ngesikhathi se-campaign ngesikhathi sokhetho le-after isikhathi sokhetho okungenzakaliyo elizweni laseZimbabwe njalo uma siqathanisa indlela ama-votes ahendlwa ngayo e-America uyachuza ukubana ufuna ukuposta eyakho i-vote or ufuna uhambe e-polling station i-process yangkhona imgceke njengempaba ngembuzi ngethemba usibambe uyakwazi lokho kuyinto ebasegcekeni lanxa abanye bangakhala of course ukhetho olunye ngalunye ukhona ozakhala athi uqiliwe lanxa engaqili umuntu kulula ukubana kutholakale ngoba kulama stages akhona wonke ama stages okhetho lwe-America a-transparent
kodwa ke umnumzana Trump labanye bathi kukhona ukuthaya amanzi amnyama lapho ungakuthatha njani khona
mina ngicabangela ukuthi okwenza bakhale njalo yobesaba ukudliwa nxa uvele usubona ukuthi insoro kayisahambi ngendlela yakho uyahle uqale ukukhala ngokuthi sengitshontshelwe lanxa ukutshontsha kukhona kunzima ngoba into yonke i-transparent ukukhala kukatrump kwehlukile lokukhala kwabasezimbabwe lokukhala kwabochamisa ukuthi sesitshontshelwe ngoba okwabochamisa eZimbabwe kuya kusegcekeni ukuthi umuntu lapho utshontshelwe inyona sabona ama polling station mepha ngu-4 kulama results afanayo abakuthi identical results same number of ama spoiled ballots same number of ama number opposition lawa ruling party ephezulu khona so okweZimbabwe kuyanyanyisa okwangale yebo kungaba lama discrepancies especially nxa uhendla ama millions and millions of ama votes yebo akusoze kuswelakala ongakhala
singathi ke le Zimbabwe lingafundani ngokhetho lwe-America
kufanele nje sifunde into eyodwa ukuthi abantu kabakhululeka lokhuyana okwalelwa ngoJoshua Nkomo ukubana abantu kabahambe bayezivotela one man one vote kungazi kwaba le nkinga nje
baba Mlalazi kungathini ngakhona ukuphanyekwa ngumnumzana Donald Trump emthethandaba yafika khona ngale bethi hayi akulalutho la kambe kungabe kukhona okungani akuhambe kuhle
kulo bungozi obuthile ukuthi sithi thina uma icala selikudlile emthethwandaba usosithi i-judiciary i-captured ku-synonymous nabantu abanjengabo-Trump labanye amahlongandlebe in general lokhu kangizami kubalekela ukuba captured kwe-judiciary kodwa ngithi mina abadala ngitsho lasesindebeleni babethi icala kaliboli ungenza icala ungangeni uba umongameli ukusungena uba umongameli u-enjoy i-immunity ngizwana uphuma icala lakho kufanele kulandele lokhu kuba yisifundo kubathungameli abanjengalabo abaseZimbabwe ukuthi ngolunye usuku ingalo ende eyomthetho izabafinyelela. Akula muntu okuthiwa uwabhava umthetho, wonke umuntu nje. And then ukuba sekuba namakhesi lawa adelethwa ngu-Trump awe ama-electoral petitions. Umthetho andaba wase-America kungumthetho andaba ophezulu kakhulu, njalo lamajaji acubungulwa outside i-court ngezinqumo ababezenze. So sabona ama-cases amaningi echithwa ngumthetho andaba. Kuzoba nama-cases akhe u-Donald Trump amacala ayenza engu-president anjengalawa efeloni agcina ewa-convict. Okusho ukuthi ungafuna uku-abuse i-power ungu-president, mzwana uphuma kuzamele ulandelwe ukuze ube accountable. Ukhumbule i-principle ye-justice yokuthi you are innocent until proven guilty by a competent court. Okusho ukuthi akula muntu ofala esabe ukuya e-court. Wonke umuntu ufala belanga lakhe e-court ayezigeza uma engelacala. So abantu njengabo Donald Trump abangafuni ukuba accountable, abacabanga ukuthi bona ngenxa yemali yabo akufanele babuze imibuzo ngoba bakhulu. Kufanele kugcine ende kube yisifundo ngitsho la kuma African leaders, especially ehlangothini langaki, ukubana ngolunye usuku hayi zizakhala.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela ibandla lamademocrats obexoxa le studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe,
lamlela mshweshwe,
lamlela namba wafuke mbula.
Weze emaphandleni abazali babafundi esabelweni seMathebeleni North bathi bakhala ngendlela yokufundisa entsha yesiko ethulwe nguhulumende i-heritage based curriculum, abathi ingwalo zayo azilotshwanga ngolimi lweminye imihlobo okuluqondileyo. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Unkosikazi Namakawu Mobita ohlala eVictoria Falls uthi heritage based curriculum le anduba iphumeleliswe kubafundi kwakufuze ukuba aluba kwaxoxisana lezikhwicamfundo labanye abalolwazi ngezamasiko kanye lolimi lwezinye indimi.
Igxile kakhulu kuma-cultures angekho emathebheleleni okwenza ukuthi imibuzo ama-homework aphiwa ngabantwana kube nzima ukuthi siwaphendule. Njalo le ngwalo ezisebenzisa ngabantwana, especially ingwalo zolimi lwesiNdebele, azibhalwa ngabalobi abemathebheleleni.
Umnumzana Nkanyiso Moyo laye uthi ingwalo lezi kazilotshwe ngabantu abalolwazi lwendimi olujiyileyo.
Kuyangazijabulisa because abantwana yezwa ukuthi hayi into le ebhaliweyo lapha ayizwisiseki. Ukwathi umntwana kubalele, so wena ungaboni lapho obhale khona yathi ingxomntana kho ngeyodala, kanti ubala into ebhalwe ngendlela engaqondanga.
Lokhu kukhathazeka kulandela umhlangano ocitshwe ekuqaleni kweviki le wabaphathi bezikolo emfundweni ephansi abathe gwaqa eVictoria Falls ukuzocubungula iheritage based curriculum eyasungulwa ngenyanga kaNkwenkwezi lokukhangelelwe nguhulumende kubaphathi bezikolo ehlelweni lolu. Umnumzana Akuneni Maphosa, umongameli wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association ZIMTA, uthi ziningi indingeko uhulumende zeyazifeze okubalela iholo ukuze i-curriculum le ibe lempumela enhle.
Okwakuqala kumele umphathisikolo we-primary akhuliswe afakwe endaweni yakhe efaneleyo. Okungangathi ukukhuliswa kwakhe kumele kukhulise isikhundla sakhe njengomphathisikolo, ahlonitshe, abe ngumphathisikolo kwayizolo ohloniphekayo esigabeni, ebantwaneni, yasezakhamizini lapho asebenzela khona.
UMaphosa uthi kwi-heritage based curriculum uhulumende kufuze abeke eceleni imali ethe xaxa kwezemfundo ukuze kutholakale ingwalo, abafundisayo, izakhiwo lokunye.
Okwakuqala sikhangele nje ukuthi kumele ababalisi bafundiswe, bangene kuma-trainings nama-workshops, bakuzwisise ukuthi i-heritage based curriculum le itshoni, imele iphathwe njani, imele ifundise njani. Kuloku kuqhakathekile asimelanga siphonge ukucabangela nje ukuthi ababalizi ngoba bahamba emakolitini bafunda indlela zokufundisa bayakwazi ukuthi lokhu bamele bakuphathe njani.
Emhlanganweni lo umnumzana Richard Moyo ohola isabelo semathepheleleni North enhlelweni zikahulumende utshele abaphathi ukuba uhlelo lwemfundo lelubalulekile. Amazwi akhe ethulwe ngobe libamba lakhe umnumzana Thapera Mugoria.
NjengeZimbabwe abantwana kumele bazi imvelaphi yethu ukuze bayilondoloze kusasa. Ngikhuthaza lonke ukuba libafundise ngokupheleleyo uhlelo lolu.
I-heritage based curriculum le yethulwe ngemva kokusolwa kwe-continuous assessment learning activities kala ngenyanga kaNhlolanja kulandela ukusola kwabazali ukuba ingumlandi kubafundi kibo kanye lababalisi. NginguNokuthaba Dlamini we-Studio 7 ngise Victoria Falls.
Okwamanje sike sizo okwethulwe nguSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Namhlanje sixoxa lo nkosazana Victrix Mathuthu isiphathamandla senhlanganiso yeZim imbokodo ekwele South Africa yona esanda ukuphathisa abantwana eZimbabwe ngempahla ezithile zokusebenzisa.
Inhlanganiso yakho yayisithe izaphathisa labo abakwele South Africa selibuyele njalo kunhlelo zokuphathisa abasekhaya.
Labantu abangasuka seZimbabwe noma bengasuka South Africa noma ngasemagqamu kuyathi ezilongumuntu Kula manje njalo amantombazane lawa phathisayo njalo lahamba lemkhosini wenkosi umzilikazi ungathi fahla fahla ngakho ngamafeature
sina njengabomama sizakuthi kakhulu la isakha sizakuthi sizela kakhulu kwamthakazi singabantu bakwamthakazi ukugubha ukugubha wenkosi umzilikazi ubona unjenge uyingxenye yethu bathi kumele sibe yingxenye yawo labantwana abantombazana asakhula amancane lawo esiwabhendileyo abekwazi ukuthi ukhona umgubho wenkosi umzilikazi abekwazi uyingxenye yamasiko uyingxenye lobuyithike njengobesikhandlesi sibonakale sisengomzilikazi day into esiyenza minyaka yonke into esizaqhubeka siyenza silenhlelo ezikhona njengokuthi kahleti ngodisemba kwazi ukuthi kumele siyahamba siye esikolo siyenikeza ama-sanitary pads sizoya esilobela umali secondary school yenkayi ombane secondary school sizabe si-updata nje ukuthi iy'nhlelo zakhona zihamba kanjani ngiyalesikhathi
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Victress Mathuthu isiphathamandla senhlanganiso yezim imbokodo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu usithandekile Mhlanga ungadinwa kusasa soke isikhathi sohlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
langa laphuma le ndaba langa laphuma le ndaba lashona le ndaba langa laphuma le ndaba Amala kumale ndaba la tshona le ndaba
Yikudibana kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba Igama Muntungamili Nkomo Namhlanje sixoxa ngokwanda kwamacala okubulala elizweni Phose nsuku zonke amapolisa ethula impiko yokubulalana kwabantu ngezizathu ezichiyeneyo Abanye ngabafela etshwaleni ngokugwazwa kuthi abanye ngabaganyulwa ngitsho langabantu babo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomfundisi useNisibanda.
Udaba lokubulawa kwabantu singaluthi nxa siluxhuma mbona mina kubuyela ukuthini abantu abaningi sebezama ukuthi babalekele udubo ngokuya nathi utshwala. Ngokuthatha izinto ezidakayo ezenza abantu abaningi begcine bengasakwazi abanye ingqondo zabo zize ziphambane njalo siyananzelela ukuthi sokube le ndaba eziningi zabantu abalwa ezindlini esingathi ngesilungu ama-domestic violence ukuthaka kwabobaba labomama ukudilika kwemitshato lokhu kusenziwa izinto eziningi ukuwa komnotho kukhanya njalo lokungathembeki sokwanda ngakho ukulwa okwenzakala ezindlini okunye kuba lokuthi lobuhlungu bokuthi kugcina omunye umuntu selahlekelwa impilo yakhe njalo siyananzelela laba abathatha izimbanje kumbe okunye okuchiphileyo kodwa okudakayo kakhulu kwenza ukuthi umuntu lapho abalwa khona umuntu akwazi ukuthi agcine bulala omunye
Laba othola umuntu egamule umzali wakhe wambulala kuyabe kuhamba njani engqondweni mfundisi
okunye ubugebengu bebe sobukhona sokusiba khona lokuphambana kwengqondo kwabantu njalo okunye kutshengisela ukuthi umuntu phakathi kwakhe uyabe lolaka lwezinye izinto olubandezekelekileyo kodwa soluthola isikhala sokuthi luphume kufanana njengevolcano ukuthi kuyabe sokudubuka-ke khonapho sokusiba nzima umuntu oseduze sesiba engozini enkulu kakhulu kuyingozi njalo esinanzelela ukuthi ngenxa yokuthi abantu abatholi omunye umuntu wokuthi bakhulumisane laye ngento eyabe imhlupha ugcine eqedela ulaka lwakhe lonke komunye umuntu oseduzane laye kuba lusizi kakhulu nxa sokwenzakale ngaleyo ndlela
Ukwesulwa kwesigwebo sentambo okufuna ukwenziwa nguhulumende ubona kungumqondo omuhle yini
Nxa umuntu esona uyafika esigabeni sokuzisola isikhathi esiningi nxa ukuwasebenza abantu ababotshiweyo uyananzelela ukuthi umuntu uyafika esigabeni sokuzisola kodwa kwesibili kwezinye isikhathi siyabe singakwazi kumele ntsho siyananzelela ukuthi lalabo abacubungula ukuthi ngubani oyenzeni kuba lokuphambaniseka okwenzakalayo kwezinye isikhathi kugcine kubulawa umuntu uyabe vele ngawonanga lutho. Ah, kuzikhathi kuphela siyasibona. So ukholisa abantu ukuthi umuntu useqholisa ukuthi hayi siyaxolisa ukuthi ube wabotshwa kodwa wona vele ungawonanga. Ngakho ke ha okwesigwebo lesi sokulengisa umuntu ayisikho ukungamisa ukubulawa kwabantu. Ongamisa ubulawa kwabantu ukuncedisa abantu ukuthi siye lapho kule mbande yakhona ukuthi kanti kuyinokwenza umuntu wazowacabanga into enjalo. Hayi kungabe kuqakathe lisukulungisenini phakathi kwamahlaba ezulu wonke ukuthi kube le ndlela le ndawo lapho umuntu angakhona ekhulumisana lomunye umuntu ukuthi hayi mina ngizwa kuhle ingqondo yami ididakele kule nto enje engihluphayo. Maybe lumbelo nkosikazi asazwanani bathola umuntu obancedisayo. Ngoba singakhangela abantu ababulalana abaningi abantu abathatheneni. Njalo ke abajaha abe ethethe okudakayo.
Abomthetho bona ungathi bawaphatha ngemfanelo yini amacala okubulala?
Mbona mina eZimbabwe kuyazana sibiza abomthetho ndaba amapolisa babezama ukuncedisa. But isikhathi esiningani siyakwazi ukuthi amapolisa nxa ebuya kavele sokonakele. Abantu besalwa laphana kwezinye isikhathi abaripoti ngoba kube lo muntu okukhangelayo. Ngabe vele sokonakela indaba la ngale emthethwandaba bazama sasinanzelela ukuthi kuyazana sibili kusetshenzwa ukuze abantu bakhuthaze ukuthi bakhulumisane njalo bengayenzi ubugebengu obunjalo. Hayi kanti njalo kulomlando emabandleni ukuba abafundisi bebe babangena ezigabeni bencedisa abantu ngoba yumsebenzi wabo abafundisi okuncedisa abantu lokuthi belalele nxa umuntu elodubo. Kwezinye isikhathi umuntu nje abefuna omunye umuntu ukuthi alalele ukuthi uduba hamba kulo yiluphi, abesencediswa-ke ukwenzela ukuthi aphume phakathi kwalowo mjibila abesengenekiwe.
Hayi, siyabonga mfundisi. Lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Besixoxa lo mfundisi uSenisibanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Uhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi osachathulayo uLindokuhle Ncube ozibiza ngoMr. Lindokuhle, the King of Boys. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi ugubha lwenyosi.
Sanibonani balaleli ekhaya ngizalwa eGwanda. Endimeni yomculo ngaqala ngo-2018.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngikhona lapho online ungabhala uthi khona Mr. Lindokuhle Ncube, the King of Voice, and then ingoma ziyavela laphana. And then uma udownloada noma ngithi ukuviewa kwakho ingoma yami A1 unikeza nje R1 ngoba ngavula i-account yokudayisa online. Kanti-ke ababefuna ama-USB noma ngithi ama-CD noma ngithi ama-DVD bangakwazi ukuthi bangithinte ku 0794042624 South Africa owamanje.
Ubachiyela waphamazi abalandeli.
Bengathengi lawo ama-CD abo 10 rand lawo adayiswa esitaladeni. Abanye bathi ngama-pirates, abanye bathi imkhopho. Bangawathengi la ama-CD.
Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi ugubha lwenyosi. Singake hlukane izihlobo, sike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesikhokhela. Sebelungiselela ukugqiba umkhankaso wokhetho oluzaqhutshwa ngolwesibili eMelika. Kulabanye abakhonona ngendlela oluqhutshwa ngayo. Kodwa kulabanye abathi akulakuqilibezela kukhetho lolu njengalokho okukhulunywa libandla lama-Republicans. Hage wala mtasi malapa kutlelo letu. Oliver Lisa ngenja ulo. Umtembo sitemba ukips tube. Lirani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.